ambassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko eyamagugu International Heritage Center eMatopo esabelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebilakho ukuchabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilichayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsholutho kodwa ugwalo lolu lumomethe okudlula leyo mali. Ngilichayela ihlombe.
Umqondisi amagugu International Heritage Center umnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozo amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Yes, siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma, kodwa kokukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungufakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani. Yikho esikuthandayo kakhulu sibi.
Bekulabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Soneni Nyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo umsebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma My Beautiful ingakafiki sasizenzela ngaso sonke isikhathi ma siphuma emasimini siyabuthelela izinhlabathi zethu. Sigudule sicombe izindlu zethu. Siyabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligezi. So into esiyenza yonke iminyaka every year siyakwenza lokho. Kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo. So siyakuthanda kakhulu, siyakuthabela njalo khathe sinxa sesizwa kuthiwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu. Imayibhi ucomba ngobuciko, ukucomba lokutshengisethi into esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu. Aso ziphelele yithi ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo, ogogo betshiyela omama, omama befundisa lathi. Athesi lathi sesikwenza, siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka kuward 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lolungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi, njalo ngaba umuntu oqakathekileyo ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sembonakala izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home uward 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya, kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonoko, siwine ama prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamachumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngiseMatopo, ngingu-Anastasia Ndlovu.